imota othwazithela ngamayusa lamarandi lama-smart card lamakuponi ziyala lokhu ezithela kodwa kuthiwa ifuyeli kayisekho abantu nje jikelele bengasabavumeli ukuthi bethele kubangela ukuthi igaraji livalwe igaraji elidumileyo ngomsindo ngelephuma ngoba abephuma sesibananzelele ukuthi bangathela nje imoto ezingu-20 bathi hhayi sokusele ifuyeli yalabo ababhadalileyo kumbe abamakuponi abama-smart card lokhu sokubangela ukuthi abantu abangelakho khonokho bangayitholi ifuyeli
khona kunzima yini ukukuthola khonokho ama-smart card nama-coupon
ukukuthola ngesikhathi esidlulileyo babe-advertise ukuthi ungakuthola kodwa kathesi esikuzwayo ukuthi hhayi akula ophiwayo ama-smart card kumbe ama-facility ama-coupon ikhanya ngani nje i-gimmick nje yokuthi kuthiwa ngele-smart card umuntu angene ngale azithelele azibhadelele i-cash yakhe ahambe yikho esesikunanzelele ukuthi okubangisa khona umsindo kodwa wona ama-smart card nje ebesewasebenzisa ifuyeli lingakahluphi asuwo nto ehluphayo uyahamba nje ebhenki uzitransfere imali yakho yena leyo ofuna ibe kukhadi lelo nxa ufuna ifuyeli i-$100 uswayiphe i-$100 bakuthelele i-$100 ikhadi lakho lisale lile yinye imali nxa isiphelele njalo uyejusa futhi ngokufanayo kalihluphi ke i-smart card
uhlupho lolu lungabe luthinta njani ikakhulu lina osomabhizimusi
kakusasebenzeki ngoba ibhizinesi engcono sokuyikho khona ukuthengisa ifuyeli ngoba ungananzeleli ukuthi nxa bona sebebhadala ifuyeli ngama-bond note bayithathe beyithengisa ngama-user kuyukuthi bazazuza intengo e-more than 3 times nxa sebeyithengisa baphinde futhi bayethenga ama-user futhi kusiphatheleni esitridini besikhakuleta labangani bami sikhangele ukuthi umuntu angabale 1,000 bond angakwenza 11 times uyabe ele-million bond nxa elokhu esiyathenga ethengisa so yibo abasenza ibhizinesi ibhizinesi yethu sonke thina isimile sokukhangele nje khonoko.